Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 19 ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Njenga kambini njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nga kuqatshwa sikhangele ukuthi abaqatshi bakhangele eduze, baqatshe abantu abasuka kulowo mganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke kuward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-violation ke asozisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni umnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba losithandekile mhlanga weStudio 7.
Ngale muphi ngakavala iyikampani, iyikampani enkulu iqhathe isebenze eziningi kakhulu. So ukuvula wayo kuloncedo oluthile ebantwini la kuma business. Siyanazela labantu bakulumgango eMatabeleland. So kuzaba le ndlela ezidlula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana eCSC, ngoba besinazela ukwesinye isikhathi abantu bebesele inkomo zabo abazithengisele ngapi, becine sebethengisela nje abantu. Uthola umuntu lezimalini lapha le nkomo yakho nayo oyikhangela ngamehlo, so kuphonga ukucharge nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali engapha bayinika abantu. Kodwa ke esikuqathe sayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenza lanale-CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nga kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulowo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga onalo angapha eMandebeleni, ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala, le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani, kungena kakhulu kuma-advance abantu baziye. Sinethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizade lincedisa ukubana abantu baphile lezi moli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuni khatha abantu ngendlela yezwa, khatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngathi ama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singeke sizakuthole ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi ama-company engayivulwa ayithatha ama-workers ibafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa, bathole i-pension yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Bulawa amanye ama-company asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi kukanti mina njengemhlanganiso ukukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze
eqinisweni amakhampani angabe kuyavula ngayikhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu njalo uhlube sibalala kulamakhampani amanye nalakhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ngathi amalungelo esebenza ahlonitshwa uzananzela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kula lapha islip abantu baphongeuholiswa njengathi umuntu oyilusa inkomo emakhaya khona kwaseyinto enhle le mali abayiholayo uthola ukuthi imali ephansi kangako ukuthi ngase sikhuluma ngemali ofanele ihole umuntu ophansi kokuthi ayiphe over that timeline isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthola abantu benkosi bazihola khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke atshengisa ukuthi athatha abantu abayanga kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe i-Gas Committee we-Gas Committee yophela emele abantu
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe njalo ekhokhela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Lolu khetho luzaqutshwa mhla ziku-3 ngenyanga ezayo ku-Ward 1, Ward 16 laku-Ward 14. Ozancintisa emele leli bandla ngumnumzana Ephraim Moyo oku-Ward 16 ngunkosikazi Makhadi Moyo kuthi ku-Ward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lephalamende egogwe kabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections ebulilima. Amanye amabandla agoqela elezanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Sikhangilele. Ukubana ke siye kampena singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube lenguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odluleyo manje manje ke ejipinke lasitekaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke ekaripa siyebonga abantu ejipinke abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke bulilima lasegogwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngoku uma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube lenguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabe ingabi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke sizadiploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe ikhona ngale kuzabe kulaba khokhela abafana labo professor Washman Mube ke kuzabe kula bantu bedalela eParliament ke abanengi azayo likhona ke bepusha umkankaso njalo ke egogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silabalungiselela ukubana ke umkankaso wethu ke uhambe
kuze ngaba khona mhlamba abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani
sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-Ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asozwisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumente ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zecouncilini xa singalungisanga kumongameli, asikwanisa ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singaqinanga kumacouncil. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election awo aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu, inhlanganiso yabantu iqinile njalo ilokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogo ekabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobeningi babo, njalo abadala nabazali okubhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa labanye abalithi ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana ama-candidate ethu ungabona ngama-candidate avela emphakathini uyabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziva umsekeli wesikhulumeli sevandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo luqhubekela phambili njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema umthabezi insiza lenyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuwavala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi koBulawayo uManjinela Sikhumbuzo Ncube uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze noGainer Gumede Saidi oStudio 7.
So some of the don't say 72-hour analysis here on the same bus currently the leader of the share. The meaning of a very much September Natucha. But one and I mean nothing like each and one day I think that I was okay, so not to keep up on the one. Since you are in the 72 in our situation, I one and I think I call out to get an 72 in a don't see how the lie or not under the current laws of the shaman to the same one in the November.
Imichina limp on Pisenuge Zonazi. Liziphethe kanjani zisebenza kuhle na
impombi into esebenza ngensimbi ama-breakdowns abakhona but ngabe singananzelela ukuthi sibe lenhlanhla thina koBulawayo ngoba sathola le nhlelo lethwa yi-African Development Bank iyasilethela imali sokuthi inkulungwane zemali sangayo kumele sokuthi sifake amanye ama-pumps amatsha esiyo engangisiwakhe siwathembile ukuthi apompa kuhle amanzi sike sabashiwa nenye i-development area abakhona sayithelwa yi-best pipe ngoJulayi yasiphambanisa kakhulu singakhayile ukuthi amabholonge ejwayele ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheko kodwa-ke impombi zethu zisebenza kwemezi ezabuyayo zaphi esaziphiwayo iprogramu naleyafenzemanti akhona-ke iqiniso sokuthi amanye amaphansi esiwasebenzisayo awokudala but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela but ama-breakdown abakhona nimiqoka lapha ukuthi amadamu amanzi sesinganamanzi aseyehlile kakhulu sibili so akusayenelisi esikujwayele ukuthi sikuthole from amadamu nasithi ngokuthombe upompa akusahambelani ngendlela thina ngapha esikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa i-demand and supply of amanzi akusahambelani sekule difference sekule deficit sekushota.
Kukhona na eliwenza njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi?
Ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangelela ukuthi kwenye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi kumbe ngathi ngamadamu iy'hlelo ezifana nalezo iy'hlelo zikahulumente thina okwethu umsebenzi wethu umlando wethu njengecouncil ukuphiwa amanzi awedamu siwanathe sonke labantu bedingayo nanedima elikhangelela inedima yakho inyamandlovu inyamandlovu ayiso project kacouncil iphansi ke-organization kuthiwa yizinwa yibo abakhangele kokugebha kwamabhozi nbe imithombo yonaleyo ezabekha amanzi ukuthi ngapha thina koBulawayo.
Alo ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakoBulawayo ubexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi oweStudio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Patelu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBeitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala nezikhali ezibalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200 lamarand adlula 2000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi konke kulungile, akunanto eluhlupho ngaphandle nje kobuyaluyalu kwezwe lakithi. Right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, la emukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanzi loyela ku-Elmas Gatesford Redico. Yebo, ye ngiyezwa ngamagamba, ngiyezwa ngakukonke, kodwa njengoba abakhokheli abaye bakhuluma vele mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba eyilethi e-Heroes Eka. Aben ex-combatant kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Eka, kube kathi yiyo phela okuthiwa uyabuze udelize i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Eka bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-journalist njengo-Joshua Nkomo they have to go to case amalokuzena generalist, they have to go to case bebona kube yini i-devolution. Kati abantu babuthanele eHarare kuqeda lapho yena nalo aqalisa indaba le ungcwatshwa ngakibo umntaka nasabhina wayazizipoxokakho, yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe eqeda lapho amangcwaba nguye owakhethileyo, eqeda lapho usesithi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwaba elokuzela ekhuthama. Ayi khona ama-generalist abantu laba abalokuzela tourist mayibuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubenefit abantu banga abesekutama laba besekhezi-ke ababhenefiti abantu baselokuzeni ngapha kogala ababhenefiti abantu ababhenefita yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mase kubuya ama-tourist abhatala njani imali, kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona kumbe phela lapha kulama-condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapho. Thank you.
Izakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu, kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile la noma kuloku buhlungu engiswethi kathi niza kuchazela abantu. Indawo enihlala kuyimbi kakhulu, imbi ngize mfise ukuthi ngathiwa kuyahanjwa ezulwini ngihlale ezulwini ngoba ngile mnyaka engu-40 kuleyo ndawo ngihlezabo ngile 40 years. Ngile 40 years kulabantu abangakabi ngitsho lo mnyaka abafika nje bephunga usithathela indawo, besithathe indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, luhlelo lukahulumende sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo, kodwa sisiyethela ekhansilini. Thina ma sithele ekhansilini sithela lawo masimu, but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlala endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithe ezibhenefithi abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo ekuhamba nje just umo cross usiya ngale langala isekho kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabezwa PF and siyeza ubuhlungu ubuhlungu siyaswele ukuthi kathi indaba lesiyibamba kanjani kodwa ke okusala ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down umuntu ebamba ibhore ku-penalty box kuthiwe lonyaka indlela labahamba ngayo iblokhiwe laphana imiditrain okuyukuthi bengezwa kuthiwa badliwe kungena abanye bazazibona iphutha labo ayisomanga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi ulesikhathi esithi uyethathwe lendawo ukuthi wethuswe ngokuthiwa lisotsha lipholisa li-CIO kati ama-CIO lasibantwabethu yini amasotsha sibantwabethu yini amapholisa sibantwabethu yini so fanti thina sisuswe phela besisekwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu ama-CIO lamasotsha lamapholisa bebe basale endaweni zethu zonezo and kubuhlungu lingabona ngani kulula kuxokozelisa abantu bonke esigabeni kuxokozelisa abantu bonke but okusala hhayi siyakwathi umlimo kahambeli nganqanye i-40 years abantwana bakwa-Israyeli babesegibhide kodwa omnye ka-41 baphuma oba libhayibhile yakwazi bahlala 40 years baphuma egibhide but lathi saphuma egibhide elo unkulunkulu esimthandazwa yesizwe ngiyabonga
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hhayi iKenya iyenze ezibukwayo ezifanele ezibukwe umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu e-Africa bebona ukuthi ma kuvota kuvota njani iyenza njengakhona lapha e-South Africa la e-South Africa ma kuvota ngendlela enokuthula akungeke uze uthathe kufe bani naphandle kokuthi bona lapha e-South Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansela lwana uvotelwe njani sebezibulalela bona bebotsho kuvotiwe hayi kona kungakavoti into enhle leyo mase bebulala la sebebanga izikhundla kona kanti akusadingi thina akudingi abantu abavotileyo so okunye nelo hlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa ngumani ukuthi kuthiwa kulabantu akuthiwa abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beke uNkulunkulu abantu abake bekuNkulunkulu bebuza ukuthi kathi uNkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngamashona so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukene kuqala eZimbabwe ayilokuzeni ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotele i-CCC ngoba ikhokelwa yishona no kule problem khonapho ungavoteli ukuthi kuthiwa labana abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena usile ngqondo yakho ecabanga ukuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhona kwakuyiyunithi kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa yizandla
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yekhansili ama-minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zekhansili yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga iBaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba yeVictoria Falls ngiyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebele and yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe the same emsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotewa ngabantu to go and present side over ama affairs of a public office ngaseli lisela kangaka senguye ovumela into abathe ngeke emthethweni besayinela i84000 without the consent of the right payers. Sibona thina kuyikuganga thina njenge Imphakazi Republic Party, especially ugatsha olwabatsha, sithi this is null and void. Asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile, umsebenzi wama councillors, umsebenzi wama MPs, umsebenzi ka president ulakho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate i constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRon Dube, umeya uSovelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinal and void Imphakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRon Dube buyele kwando yohlale kwanda, ngithi kukansela ole signature lapho buyela kini, isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls they take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngemande, but esikukhangeleleyo yikuthi izigangi lezi zibotshwe singakabi le this mass action, ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbu isiphathamandla sebandla le MRP ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebhinga. mnumzana Love Moma Jaiva na umaji esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi yemukela ukuvulwa kwenkampani yeCSC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempelaviki elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande.